Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesine mhla ka 3 Ncwabakazi 2017 nguChris Gande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Inkampani ye-EcoCash siyehlise imali umuntu ole-debit card layo angayisebenzisa ephandle kwelizwe.
Kuphawulwa elinye njalo ibandla elezombusazwe eliphikisayo elizibiza ngokuthi Economic National Democratic Party, i-NDP eHarare.
Itale labaphathintambo bakwele South Africa ele cabinet selivumelene ukuthi uhlelo lwamaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni kwezizalwane zeZimbabwe eseSouth Africa ama-special permits aqhubekele phambili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Inkampani ye-EcoCash siyehlise imali umuntu ole-debit card layo angayisebenzisa ephandle kwelizwe isuka kumakhulu amane amadola i-$400 isiya kumakhulu amabili amadola kuphela i-$200 nxa uthenga ngenyanga. Embikweni wethu lenamuhla i-EcoCash ithe njalo isivumela umuntu ukukhipha amadola angamachumi amahlanu kuphela i-$50 emtshineni okhafula imali kumbe i-ATM ngenyanga. Nxa ufuna ukuthenga kumbe ukubhadala ebulenjini ama-online payments, umuntu sevunyelwa amadola angamachumi amahlanu njalo i-$50. Ingcwethi zithi lokhu kuveza sobala ukuthi umnotho welizwe uqhubeka usadalala njalo lamankampani lawo engenelisi ukuqhuba amabhizimusi awo ngenxa yokusilela kwemali elizweni. Usiba lukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe wazise izolo ukuthi bazadinda imali engena kuzigidi ezingamakhulu amathathu zamadola i-$300 million yama-bond notes emizameni yokuqeda ukusilela kwemali emabhanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomhleli wephephandaba elizimeleyo ele-Standard umnumzana Kholwane Nyathi.
Kutshengisela ukuthi amakhampani aya elokhu ethola kusiba nzima ukuthi bethole imali yangaphandle kwelizwe i-forex ngesiNgisi. Ukwehliswa kwemali ongenelisi ukuthi uyithole nxa usebenzisa i-debit card ye-EcoCash. Kutshengisa ukuthi i-EcoCash layo isithwala nzima ukuthi ithole imali evela ngaphandle kwamanye amazwe. Lokhu kutshela ukuthi into yemali le kulokuthi iye isiba nganeno, into ye-forex le iyaphambili.
Izolo sibone usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe veza ukubana bazadinda imali engange $300 million eyama-bond notes. Ubona lokho kuphathisa naye kuqedeni udubo lokusilela kwemali?
Lokho kwenziwe ngumanga ukuthi akujayisa ukuphelelwa. Sizakhumbula ukuthi ama-bond notes athe efika ngomnyaka ophelileyo. Bebesitshele bathi abasoze bedlulisa i-$200 million le ababesitshele bathi i-facility yoku-encourage abantu ukuthi be-export. I-$300 million le isijayisa ukuthi i-RBZ yona isebenzisa i-facility le ukuthi izame ukuthi kube le mali. Njengoba imali abantu bekaya emabhenki akusela mali, le mgwaqweni imali ayisekho, imali ayikho elizweni. Umanga ukuthi imali le ayifaka lo nyaka iningi ukudlula le oyifake last year. Ngezinye indlela I think le i-admission from i-RBZ ukuthi besitshele ukuthi into yama-bond notes le ayisebenzisa bezanga ngendlela ababekhale lethi zasebenza ngayo. Lokhu sokuyiubuyela kukhulokhuyana sasikikho ngo-2008 futhi base bephoma ukuprinta imali bejikele nje behophe ukuthi into zizazilungisa zodwa. So sokuyikuphelelwa lokho.
Kahle kahle umnotho weZimbabwe ungalungisiswa njani ngokubona kwakho? Kuyini okumele kwenziwe?
Ngaphandle kokuthi amakhampani esebenze sibe lezinto esiziproducayo esizithengisa ngaphandle kwamanye amazwe umnotho wasozulungu ikakhulu okwenza ukuthi umnotho ungavuki ngokubona kwami ngezombangazo zethu ezingahambi kuhle siyalwa thina sodwa phakathi elizweni siphinde sixabane lamanye amazwe otshengisa ukuthi akula muntu ongafuna ukufaka imali yakhe eZimbabwe ukuthi bevula amakhampani amatsha kumbe kube lama-project ahambayo.
Umnumzana Kholwane Nyathi ngumhleli wephephandaba le Standard sixoxela eHarare.
Elinye njalo ibandla eliphikisayo lizibiza ngokuthi Economic National Democratic Party ENDP liphawulwe okusemthethweni eHarare lamhlanje ngesikhathi lizwe lilungiselela ukhetho lokudinga inkokheli ngomnyaka ozayo. Okunenga sikuduzweni kuMavis Gama eseHarare.
I-ENDP libandla elabunjwa ngenyanga kaMpandula ngomnyaka ka-2013 labhaliswa usemthethweni labenhlanganiso ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ZEC ngoZibandlela 2014. Umkhokheli walo umnumzana Thabani Digere utshela umhlangano lentatha lezindaba eMedia Center ukuba yena labanye bakhe bakubona kufanele babumbe elabo ibandla ukuqeda indubo zikaZulu weZimbabwe nxa bengavotelwa babumbe uhulumende omutsha. Uthi Gereti wonke amanye amabandla engasoke azilungisise inkinga ezikhona ngoba efana nje lelisembusweni elingaqakathekisi inhlelo ezisuthisa uZulu.
Ngoba kahle kahle ungakhangela into e-socialism generally inika amandla just to the minority people. It's different from the ideology e-party yethu thina e-socio-capitalism. Thina sinika amandla ebantwini abaningi sifuna i-decision from the people. Not a decision from the individual. Into esilayo kahle kahle ukuthi sibonthi njengoba thina singabantu belelizwe silapho esilapho esikufisa siyayazi into kahle kahle esiyazi esifunayo ukuthi thi siphile simile siphile kanjani emhlabeni.
Phezu kwakho konke uthi Gereti ungena kwezombusazwe esabela kubizo alalo ukusebenzela ukuthuthukisa isizwe seZimbabwe.
Njengoba uyabona ilizwe vele seliphelile seli alisela mnotho alisela msebenzi siyahlupheka ukudla ngokwakho ukugqoka akukho. So into kahle kahle engena esiziyeni yami besides ukuthi kuqale njenge calling ukuthi ngiyenze umsebenzi lo kodwa kubuye kwaza ngingena esizweni ngathi ngabona ukuthi mina into emele siyenze ngeyokuthi thina simele siphakame njengabantu belelizwe ndawonye sibambane with under a real unity.
Abakhulumisane lalo msakazo basola ukwanda kwamabandla ezombusazwe aphikisayo bethi kungasoke kwasiza uZulu weZimbabwe yena osekhathele ngombuso kamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU PF. Umnumzana Conrad Gweru isakhamuzi eHarare ngomunye wabatshengise ukukhathazeka kwakhe.
Indaba ekhona kathesi ukuthi ama-opposing parties abambane babona ukuthi upresident lo khona umbeni iZANU PF bengayikhipha njani. But i-problem ekhona ukuthi abantu maybe sebeforma ama-parties nama-parties lawa bona njengana a-cause confusion.
Osekusenzakala uGwereti kuzosiza abeZANU PF ukuba bale besebukhosini endaweni yokuba kungene ibandla eliphikisayo.
What you want njengamaZimbabweans khathesi ukuthi sifone ukuthi ukhona khathesi kuma-opposition parties ngubani ongakwanisa ukuthi push the agenda of opposition and at the same time the KP is an OPF in power more. The problem is an OPF is not within the opposition. So what you want to see which is the KP is an OPF, but the only way to do that is to sivambana njengama opposition parties, and that's what we're expecting njengabantu abavotayo. Singabona ama confusion njengalawo then we end up thinking ukuthi ukuvota kusebenze.
Inkokheli ye ENDP ithi leli bandla lehlukile kwamanye ngendlela ezinengi lizoba lenhlangothi ezinhlanu ezigoqela olwasebekhulile lolwenkolo ezehlukeneyo. Lokhu kusitsho ukuba liyabe seliza kwengezelela kwezivele zitholakala kiwo wonke amabandla ezivalisa olomuntu wonke olwabasakhulayo lolwabesifazane. Aqhubeka ebunjwa lokuphawulwa ngokusemthethweni amabandla ezombusazwe sekucatshangelwa ukuba ndawonye esefika phose kumachumi ayisithupha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Idale labaphathi ntambo elekwele South Africa selivumelane ukuthi uhlelo lwamaphepha okuhlala lokusebenza kusemthethweni kwezizalwane zeZimbabwe eziseSouth Africa, ama-special permits, luzaqhubekela phambili ngompalakazi lapho amaphepha la akade ekhangelelwe ukuthi azaphela umsebenzi. Izizalwane zeZimbabwe ezifika inkulungwane ezingamakhulu amabili ezaphiwa amaphepha la bese zidlela evalweni ukuba nxa umnyaka uphela zizathola zingela maphepha okusebenza okusemthethweni. Lokhu lembiko yezinye iziphathamandla zikahulumende weSouth Africa esola abokuza bese kusenza ikusasa yalamaphepha la ibe buvilibana. Umphathi ntambo wendaba zekhaya kwele South Africa, unkosikazi Hlengiwe Mkhize, utshele intatheli zindaba lamhlanje ukuthi kuzafakwa imigoqo kwabafuna ukuwathola la maphepha. Sixoxe lesinye isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Cassius Jesus Manampofu, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ayile ingaba yimbiko emnandi kakhulu ezajabulisa abantu abaningi, ngoba abantu abaningi khona manje bese bengasazi ukuthi benze kanjani ngama plans abade benawo. Abanye babele izimali emabhenki, abanye badlarana amabhizinisi, abanye basesikolo. So ma indaba leyi lapho esikhona khona manje kushuthi izaba yindaba ezokwemukelwa abantu abaningi ngenjabulo kakhulu. So kubanika elinye ithuba ukuthi baqhubeke besebenza, befunda njalo berana amabhizinisi abo. Yindaba enhle kakhulu le.
Yes, yabona ukubana bakhona abanye kade sekuthiwa sebethengisa impahla, abanye bengabathenga bekhangele ekhaya ukubana hayi uDisemba phela sesibuyela. Ungathini wena nxa ukhangele osokwenza ke?
Babuyele nje emuva kancane abantu laba, ngoba amaplan abo abengasahambi ngendlela ethi befuna ngayo, ngoba ukuthengisa impahla ukuthi imbi ukuthi icabanga ukuyithenga kutsha kuba nzima ngoba ama-price athezile. Konke lokhu kanabe kubangelwa ukuthi abantu bebengasazi ukuthi kuzokwenzakalani, ngoba isikhathi esingesi afika lapha bembona even abantu ama-Islam. Ma-Islam yakho i-expire kuyukuthi ule account e-bank, imali yakho ithe i-freeze. Ma usuyathatha imali kwi-ATM bakutshela ukuthi i-permit yakho i-expire, awusavele uthathe imali until kube ne-permit age. So abantu besebele ukwesaba ukuthi ngoba ma i-permit i-expire lapho banjelwe khona mbukanje amapolisa endleleni, mbukanje omafezi endleleni, awusenachance ukuthi uyethathe impahla yakho endlini. Basheshe nje bakubophe, abanye basuyelindlela bayivalela, abanye basiphophe khonapho. So abantu bacina sebelezilahlekelwe zimpahla zabo ngendlela embi kakhulu. So kodwa kuba ntantawane bacaa ukuthi kungona bakuthengise kusiyafika leso sikhathi kaDisemba bengaseyalutoli la, babona ukuthi kwenzakalani baqale kakutsha. Kodwa ngezindlela kubuyele emva kancane, ngoba ma ungakuthenga into njenge-TV sewuyithengisile. So seyithenga ngoDisemba seyidula futhi, so kungathi akuhambanga kahle khonapho.
Lo ke ngumnumzana Cassius Jesus Manampofu, isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eSouth Africa.
Live talk lamuhla kuhlelo labesifazana sihluzeni bomama, sixoxa ngokugcitshwa kohlelo lweMandela Washington Fellowship kanye lomkhankaso wokukhuthaza abesifazana ukuthi bamunyise abantwana.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington.
Asingakangeni esigabeni silandelayo, wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe.
U-captain weqembu lamantombazana akwele Afghanistan elingene kumncintiswano wamarobhothi khonapha eMelika kumaviki amathathu edluleyo kubikwa efelwe nguyise ngemva kokudubuka kwebhomba ebelithiywe emzimbeni wabalo becatsha. Abesimuslim abedlulisa amalawulo enkonzweni yabesishiyite edolobheni leHerat. UMohamed Asif Kadayen ubikwa elimaleka kubi kulesi sehlakalo sona esibulale abantu abedlula amachumi amathathu.
Isizalane sakwele South Africa ebesithunjwe ngabeqembu lamalwa ecatsha awe Al-Qaeda kwele Mali ngomnyaka ka-2011, uStephen McGowan useze wakhululwa ngemva kokusebenza kanzima kwabohulumende weMali lowe South Africa. Amabandla aphikisayo asemanyene phansi kwegama elithi MDC Alliance akhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai aza kuba lomhlangano omkhulu egcekeni leZimbabwe Grounds eHarare ngomgqibelo. Ingcwethi zombusazwe zithi inani labantu abazaya kulombuthano lizaba isibonelo sokuba lumanyano uyenelisa na ukuqoqa abantu abanengi. Kubikwa lokho kusakhulunyiswana lonkosikazi Joyce Mujuru okhokhela ibandla leNational People's Party ukuthi laye angene kumanyano lo, kodwa akuthembisi ukuthi uzangena ngoba esithi laye ufuna ukukhokhela lumbuthano. Kambe lumanyano uzanqoba na kukhetho? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga lebandla lezano PF umnumzana George Mlala ohalwa impi yenkululeko endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Angliston Svanda onguye osungula lingxoxo.
Ma kungenzakala kungasoze kube into ephelela emaphepheni kuphela. Ngibona ngani i-opposition izabuyela iqine ibe indlela eyiyo eyiyo yona ngo 2000 lapho eyanalisa khona okwethusa izano for the first time kuhistory yeZimbabwe. So kuyinto enhle kakhulu ikakhulu nxa sikhangelela ngelihlo lalabo abantu abakhangelele abasebenza ngama pro democracy movement ukhangeleleke ukuthi iZimbabwe ingxenye mhlawumbe ingathola sombululo kusiya phambili.
Umnumzana Mlala, wena uthini? Ubona ungani kuzathwalisa nzima yini ibandla lezano PF ukubana sekulowo manyana?
Okokuqala undoda, ngiyamuzwa uyakhuluma, ngilalela la. Ayisiwa umkhonto emnenge ebulalisilwane. Ungayibuthelela imkhonto yakho igcwala indlu. Ayisiwa ezagwazi isilwane, iyagwazwa umkhonto wodwa kuphela. Nxa ungakwazi ukuyisebenzisa kula nto yenzayo. I-ZANU-PF ikhitshwa i-coalition, ikhitshwa ngabantu. IZimbabwe kayikakhweli i-population. Yona le i-population yakhona elithi lina is between 13 and 14 million. Yiyo lokhu ikhona, yiyo kade ikhona last year, lakathe siyo lokhu ikhona. Bonke laba bathi benza umanyano basebenzisa bona abantu, kabakayimpota abanye abantu. Lokhu besebenzisa bona abantu. Nxa kade i-MDC ivotele abantu abayi 1 million, bacuphelene bonke ku 1 million naleyo. So omunye uzaphuma le 100, omunye le 200, omunye le 100. Babe ngu 15 bonke babuyele ku 1 million khona phangqe. I-ZANU-PF iwine nge 1.5 million. Iyasali lokho injali le 1.5 million eneyibambileyo.
Hayi kuyozwakala. Nanto ke udaba mnumzana Sibanda.
Comrade Mdala ulibala into eyodwa. Into yasuka ilibala uComrade Mdala yikuthi kulabantu abangazake bavote ekugatsholutsha. Kulabantu akade bengavoti ngoba becunulwa yikuthi opposition yehlukene, akuqedakali ukuthi umbano omele akhokhele, njalo ukuthi akuqedakali ukuthi kuya ngapha. UComrade Mdala uyakhohlwa futhi ukuthi isilwane leso akhuluma ngaso sona laso vele siyagula kade sibona bodwa bahlephana nsuku zonke kupolitibureau siyananzelela. So ngibona nase isilwane esesi laso sizisenkinga lazo, okutsho ukuthi ma bengabambana kulula ukuthi basibambe ngoba sesisidala, asisela amazinyo, asisela amandla, sesikhathele isilwane lesi. Kanti njalo futhi uya kucomrade Mlala uyalibala ukuthi labo futhi yena njengomkhokheli wamahoveti kuliqiniso lanxa kungasonto emnandi ukuthi bayaqhubeka baluphala, abanye amandla aphela, abanye bayaphunguka, labo kwelabo icicele futhi bayaphunguka. So mbona ngani i-analysis yakhe ayikho ayikho need ukuthi kule new generation yabantu abasha abayibo kade simbona uphephe busy bona bezama ukuthi baba buthelele kanti lawo abantu abasha ngabantu abasha esikhuluma ngabo aba frustrated abangelamsebenzi abafundileyo ababele sikhwili ngemayelana lezana uphephe
ye ungasipha ke yakho ukuthi
lile silufoda hayi akunjalo bodoza lesi silwane okukhuluma ngaso ngayisiso leso sicabangelayo anyway uthi khona kulabantwana abasha abazalwayo abantwana abasha abazalwayo abazalelwanga i-coalition abantwana abasha abazalwayo abazalelwanga ama-opposition neither ubazalele i-MPF ngabantwana abakhethayo lapho abafuna ukuya khona ukuluphala lokukhula lokuzalwa akuqalanga namuhla yinto esadabuka la sisiyikhixa injalo obaba mkhulu basizalwazalo obaba abazala thina la sesizela abanye siyaqhubeka okuqakathekile ukuthi sibangaki balabantu abangani ukhuluma ne-coalition kade sigayeka abakafiki lokungena nje ofuneni abangeni sebehlele bangelana bengaphandle ukuthi imbano zakhokhela ngikhuluma lokhu ngoba uthi abantu bebengakwazi ukuthi imbano zakhokhela lakathe singamabali i-ZANU-PF iyakwazi ukuthi ilo mgaka i-ZANU-PF iyakwazi ukuthi lama-vice president amabili i-ZANU-PF iyakwazi ukuthi youth ile women's league bona lakhe silabakwazi ukuthi ngubani ozakhokhela i-youth ngubani ozakhokhela i-women's league
mnumzana Sibanda uthini wena nanku ubaba umlali uyakhuluma ukubani hayi isilwane lesi lokhu siluma
isilwane lesi lokhu esiluma kangeyali into eyenza silume ukuthi ngabe kungela abazingeli abaphethe imkhonto abazingeli bebexabana bona bodwa so nxa abazingeli sebevuyisene bavumelana ukuthi sasela kanjani isilwane lesi ukuthi singela ngisibona singasela amandla ikakhulu ngoba sona siya sona ngokwaso isilwane lesi bavele bona bayadlephana bona ucomrade Mlala kunje so bayaxotshana bayathrethenana bayayangisana bayenza zonke into ezinjalo kanti njalo le economy abantu abatsha abaningi bafrustrated bakhangela ukuthi opposition izabambana iphume lesi sombuluko esizahambisa ilizwe phambili ngoba izanu PF siyehlulekile for the past 37 years babulela ilizwe bathatha ilizwe liright balibulala and abafuni ukuvuma ukuthi cebe kukhulile njengoba kade sala nje ubaba Umlala ukuthi sebekhulile labo ngabahambi bayehlala phansi babe ngokukhulu batshone bedlalisa abantwana bethu abazukulu babo ukuze thina sithathe ilizwe la njengabantu abatsha silise phambili.
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethe ecubungela izombusazo bexoxa endawonye lelunga lebandla lezanu PF umnumzana George Mlala owalwa impi yenkululeko.
Kesizwe utaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ilizwe leMelika selisebenzelana lenhlanganiso ye-United Nations Foundation Scale-Up, e-Intel Corporation, Google lezinye ezimbalwa, ezikhokhela kuhlelo lwe-Women in Science Girls STEM Camp, olujonge ukukhuthaza amankazana ukuthi afunde i-science, technology, engineering, arts kanye le-mathematics. Amankazana avela emazweni alikhulu okugoqela ayisithupha ezwekazi le-Afrika aphuma kwele Malawi, Rwanda, Uganda, Liberia, Tanzania leZambia asethe gwaqa kwele Melika lapho alolongwa khona ekufundeni konke lokhu. Abakufundayo kugoqela i-robotics, coding, ukuthuthukisa ama-app, ezabomanjinela, ezokuhlola okusemzimbeni kanye lezabomabonakude okubizwa ngokuthi ngama-satellites. Ngesikhathi endawonye amankazana la azakhulumisana ngenhlalo yawo ngezifundo lezi ngokubumba ubungane obungapheliyo njalo lokuba ngabantu abasebenza ngokukhaliphileyo endaweni eziphezulu. Omunye wabavela kwele Rwanda okhangelane lokuhambelana lokuthoba inhliziyo zalabo abakhathazekileyo uthe kazake abone abantwana abaningi kangaka abangamankazana abavela emazweni atshiyeneyo abahlangane besenza okufanayo ukwenzela ukuthi baphumelele empilweni. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department luthi lwenze uhlelo lolu ukwenzela ukuthi kuthuthukiswe abesifazana lamankazana emazweni atshiyeneyo. Uhlangothi lolu luthi kuqakathekile ukuthuthukisa abesifazana ezifundweni lezi ukwenzela ukuthi benze konke okungenziwa ngabafana. Umongameli Donald Trump usanda kutshela abantu abasemhlanganweni wabesifazana ukuthi kuqakathekile kakhulu ukulungisela abesifazana lamankazana endaweni ezitshiyeneyo. uthi lokhu kuzakwenza ukuthi kututuke umnotho womhlaba wonke jikelele.
Lolo bekulutaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Abantu bona bathetha kuhle okwenziwa ngizodwa wabantu. Kabasitele ukuthi kuyina konileyo kanye kanye okuphambanisa impilo zabo nokuphambanisa isiko labo nokuphambanisa inhlalakahle yabo. Ukuphi kwakhona? Bengasibalisela ukuthi uzodwa kwenzileyo kuphambanise lokhu lokhu lalokhu. Ngangabe kuthengisa ukuzimba ngene edolobheni njengalabana abayathengisa imizimba ngakungcono. Khathesi ngikhuluma nje-ke emadolobheni lapha koBulawayo hambe bona Dube abantwana abaneminyaka eyi-12 kuyafika kwa-17 inxa kafika ama-500 kusuku konke nsuku zonke azayisabone yona abangumsindi besiyazama ukumisa abantwana abantu abathengisa imizimba edolobheni.
Siyakuzwa kakhulu Jisa, wolusizwe-ke uTarilo Ndlovu.
Eqinisweni ukuthi imizimba yabantu kuyafana nokuthi izidakaniso ziyizidala zikankulunkulu. So yena uzodwa wabantu kuyafana nokuthi uhambe njezobunqunu bakhe uyeyisa unkulunkulu. Akumelanga ngekwenzela, kumele ingomunye umsebenzi ngokugqokile kurayithi. Yena akagqoka akafaki imisisi, ngabe kumbe uyafaka imisisi ngabe kumbe. Angagqoki ezalifaka amathayithi ngaphaso kwakhathesi kwayenziwa amathayithi.
Abantu bathi uTarilo phela unganilomhawu.
Hayi ongasomhawu kodwa kukabe yabe ngimbona ekwenza kwalongasonto enhle, uyabe yangisisa abantu besifazane.
Babachisa uyazwela kuthiwa hayi umhawu awukho la, into ekhona akafaki iskin tight ngaphansi.
Sithi kalibukeli, alimbukeli uzodwa, lapha uyangibonisa ukuthi wambukela. Lonke lingakhuluma ngalo kodwa uyaliyangisa.
Yini ntatheke uPritchard usecingweni la uzodwa abantu ngathi ngakhonoko
uzodwa abantu into enzayo ingcolile kakulunganga iqiniso lihle vele amangamabi esintwini sakithi umuntu ohamba nqunu vele ulikwenza ihlazo
ngujongana umuntu ohamba nqunu
uma ukhangela amavidiyo yakhe kubukeka mbona kubukeka mina nibone ividiyo yakhe ngibona lamafotos akhe akuhle ukuthi ihlazo lokuyana kwenzayo
ngujongana
ngoba abantu abaningi bayikhangela ukuthi into le into embi but abaye bavumelana labantu uwriters philiso
lapho ke besisizwa udaba lukazodwa wabantu owe-South Africa ogida etshikiza umzimba obekobulawayo kunsukwana ezisanda kwedlula lapho agide khona okumangalisayo. Besizwe khona kukhuluma umsakazo lodumo umnumzana Ezra Chisa Sibanda, unkosazana Tariro Ndlovu lomnumzana Pritchard Ngwenya.
Kwezemidlalo lamhlanje sikhangele umdlalo wenguqu. Iqembu leChicken inselindizela ahlala phezu kwengalane yemiklomelo ku Premier Soccer League ngemva kokunqoba ele Caps United nge-3-1 izolo. Kubinga uJoseph Njanji.
Abashashile iqembu leChicken ingababalisa uAbedia Tarumbwaye nawohlohle kabili kanye loPasmo Bernard kuthi iqembu leCapes United lihlohlelwa nguPhineas Bhamusi. Ekhuluma lentatheli ekupheleni komdlalo uTarumbwa uthe yena uyathokoza ngokwenelisa kwakhe ukulitshayela emambuleni kabili. Iqembu leChicken lithe ngokunqoba elikwenzele Caps United lakhuphula inani lemiklomelo yalo laya kumathumi amathathu lathobamunembili okutsho ukuba yilo eselihlezi phezu kwengalane yemiklomelo. Endaweni yesibili engalaneni kule qembu lenkezi Platinum lona elizalanda elehawumayini ngempelaviki elandelayo, kuthi endaweni yesithathu kule qembu le-FC Platinum okuyilo elizadlala leChicken Inn ngomgqibelo enkundleni yemandaba. Iqembu leCaps United liyale lilokhu lisendaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo linemiklomelo elithumi lane ngemva kokudlala imidlalo elithumi lantathu. Ngempela viki elandelayo iqembu lemakhephekhephe elizadlala leZPC Kariba. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Isikhathi sesidliwe ngumangoye, singakehlukani wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela.
Inkampani iCocash siyehlise imali umuntu ole debit card layo angayisebenzisa nxa ephandle kwelizwe.
Kuphawulwa elinye njalo ibandla lezombusazwe eliphikisayo elizibiza ngokuthi Economic National Democratic Party.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Lo Chris Gande silichiya kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.